Ezindabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo abebandla leMthwakazi Republic Party bachithiza umhlangano weNational Peace and Reconciliation Commission kulolongwa intathu lezindaba kwezokuloba ngezokhetho, ulandela imibiko ethi abanye babo kabakwazi ukuloba indaba zokulonda lokuloba ezokhetho. Bakhala izimathonsi abalezihlobo esezele iminyaka emihlanu zingatholi iholo eWange Colliery Company. Salethelela ezomnotho lokunye okufanayo. Amaqembu omdlalo kakilikiti amela amazwe achiyeneyo akwele Zimbabwe ukuzophatheka kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kudlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni lasebhilitani ngomnyaka ozayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwele Connection sixoxa ngokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Iningi lalabo abasebebhalisile ukuvota ngabantu abaleminyaka elithumi lashiyakalombili 18 kusiya kwabaleminyaka engamathumi amane 40. Thumelani imilayezeleni kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umatakasi athi 909 AM, 430-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.